umkhuhlane lo oqhuqho ayisiyo yodwa ke mina engathi mina iniyane ebangela lo mkhuhlane yilanxa nje kodwa wona singathi thina esikhathini esiningi ubangelwa yiniyane kodwa ke zikhona ezinye indlela ezingabangela lo mkhuhlane umkhuhlane lo owemalaria ikakhulu ngumkhuhlane wegazi igazi kakhulu yilo eliphanjaniswa ngulo mkhuhlane kakhulu ngoba iniyane isuka izalele phakathi kwalo igazi amaqanda layo eniyane acacade khonaphana ke uthola ukuthi ke asephambanisa isimo segazi lokusebenza kwegazi kungakho umkhuhlane lo esikhathini esiningi uzathola ukuthi kulezinye indlela ezingaziyo zeniyane ezingabangela lo mkhuhlane esikhathini esiningi uzathola ukuthi abantu abathola igazi esingathi naye ngesikhiwa yi-transfusion ababefuna ukwengezelela igazi emzimbeni nxa ukuthi igazi lomuntu lingabe lingamanga kuhle leli aliphiwayo sometimes kuba khona ukuthi umuntu engathola umkhuhlane ke khonapho owemalaria okunye njalo engahlatshwa inaliti nje ebihlabe umuntu olemalaria uyathola ukuthi laye lomuntu lo usewuthola njalo umkhuhlane so ayisiyo yodwa iminyane ebangela lo mkhuhlane kodwa lanxa nje kungavamanga ukuthi umuntu engawuthola ngalezi ndlela ezingaso zokulunywa yiminyane
yiziphi izibonelo babandebele ezibakhona nxa umuntu ethe wahlaselwa yimalaria
izibonelo zomkhuhlane lo oqhuqho Mr. Nkomo zinengi sibili kakhulu zinengi kakhulu ke kodwa ke singakaze sifike kizo Mr. Nkomo bengathanda ukuthi athithubanyana leli ukuthi ke ngithi mina enye indlela njalo ukuthi omama benganika abantwana imikhuhlane lo nomama abazithweleyo beyakwanisa ukuthi bawudlulisekele umkhuhlane ebantwaneni bengikhohlwa ukuthi ngiqambe leyo Mr. Nkomo ibalulekile kakhulu omama abazithweleyo ukuthi bahlale behlolwa so kungaba ngenye indlela yokuzivikela omama abazithweleyo kubalulekile ukuthi bahlale besiya eklinika ke besiyahlolwa ke igazi ukuthi igazi labo lingabe lilakho yini lokuyizibungwanyana lokho okubangela umkhuhlane woqhuqho nxa ukuthi kutholakele ukhona ke umkhuhlane lo woqhuqho kubalulekile ukuthi baphuthumeke balokhuzeke bathole uncedo ukwenzela ukuthi izibungwana lezi zingazazidla ziye emntwaneni ngoba zingaya emntwaneni zilake ukuphambanisa umntwana kakhulu ekukhuleni kwakhe njalo engazalwa esengasamanga kuhle ikakhulu engqondweni lo mzimba nje wonke nje jikelele ungasaphumanga ngendlela omethi ngawuphume ungakhona so kubalulekile sibili kakhulu Mr. Nkomo ukuthi omama bazitheleke bakwanise ukuthi bathole usizo masinya kungakho-ke sesibuyela kuzibonakaliso zalo mkhuhlane kuba khona ukutshisa komzimba esingathi naye high temperature iyatshisa sibili kakhulu udlulise i-37 degrees mhlawumbe iziyabamba lakuma-40 degrees njalo ke umuntu abe lesikhathi lapho azokhona umzimba ugodola njalo nje awuze futhi utshisa kakhulu etshiselwa so kuyabe kutshintshana nje engahlalahlala atshiselwe ahlalahlala agodole ahlalahlala atshiselwe agodole njalo njalo abanye bayakwanisa ukuthi-ke umuntu aze kugcine sengani sesiba lezithuthwane engathi ngama-convulsions kodwa zingasizo zithuthwane nje kuyikuthi i-temperature le esikhuluma ngayo kutshisa komzimba isuke waqansa kakhulu-ke kuyaphambanisa-ke ukusebenza komzimba ikakhulu ekhanda lapha umuntu sesibangane sesiba lezithuthwane nxa umkhangele nje ye engani umzimba wakhe awusamanga kuhle kubangelwa yi-temperature le yokuqansa kwayo njalo umuntu wakhona uba lokuqhuqha nje khonokho yikho besimkhuhlane womqhuqho uba lokuqhuqha nje umuntu wakhona kwesinye isikhathi lanxa kuthisa kusithi de kodwa umuntu wakhona umbone eqhuqha sibile khonokho ukuthi uyagodola abuye njalo umuntu wakhona aginqe njalo unye okumangalisayo okokuthi ingubo ziyaba manzi sibile angani uvela geza abanye ke balokhu ukukhipha lokho singathi ayike ukuhlanza bayahlanza sibili kakhulu okunye okumangalisayo abanye njalo babe ledaria umuntu wakhona uba ngani nje kaselagazi eliningi emzimbeni nxa umkhangele uba mhlotshana so nxa umkhangele
ngaphandle kwamambule ama-mosquito nets zikhona yini ezinye indlela abantu abangazivikela ngazo
indlela zokuzivikela ke njengoba la usuvele wayiqamba nje ukuthi amambule la ukuthi ayineti kakhulu akuthiwa ngama-mosquito net ngiyabona semaningi sibili kakhulu ekhaya ngenye indlela sibili elula njalo esingathi thina iyasebenza sibili kakhulu ukuzivikela bese kusiba khona ke lokhu okunye abakufafazayo nje nxa kukhangele ngokuyimbodlanyana nje kwephefumu kodwa bayakufafaza emzimbeni nje lokho kwenza ukuthi i-mosquito ingenelisi ukuhlale emzimbeni womuntu ngoba ingazwani lalokhu kuyabe kufafaziwe okuthiwa khona ngama-mosquito repellents sesikhangela njalo amanzi la alokuma kula manzi alokuma nje endaweni eziningi. Abantu kumele bazame sibili ukuthi indawo lezi zimamanzi ziyavalwa ukuthi amanzi engenelisi ukuma, ngoba iminyane izala kakhulu endaweni ezinjalo. Lo kungamagajana loku odlaliswa ngabantwana okugcwela indawana yonke. Kumele ukuthi bakudobhe ke bakulahlela khatshana kumbe bakuthise, kungagcina amanzi ngoba yikho lapho ezizala khona. Khonapho kungaba yingenye esingathi nayisosi yayo. Okunye nje loku kugcina okubalulekileyo ukuthi nana utshani kumele ukuthi buqunywe. Abantu baqume sibili utshani duzane lezindlu lapha langekhaya, buhlale bubuncane.